hlangana lobunzima ukuthi idemo ezitolo lapha sokunzima tu sokudurela khona okumangalisayo bakhweza ukusha kwelanga le mali yakho iwadeyila and kunzima njani
ye uhamba njani konampe ezitolo kona
abezitolo lawo sokungani babahlangane lobutsotsi ngathi ibhenki le interbhenki yafake imali ukuthi lapho but ngakhani ukuthi yona esitolo njengeflower ngihamba kuflower i-5 kg sesiyithenga nge-$4 nge-US sathi $73 akusahambelani vele
kutho ukuthi nxa une-US dollar lakho ufuna ukuthenga iflower lokunye kuyamele ukukhonvethe njani uhambe ebhanga akho uyenza njani
sebethithi silethe ebhanga abatshintshele bona uhulumende sesenjalo sesithi sasithile ebhanga abatshintshele so into ezikhona la ma-rate sebawisile ngapha usuka kusazsesevretu la ma-rate sebewisile abanye i-change yabu-6 yabu-8 yumuntu kade sikuzwa namhla manje layo ibhenki yelizwa ayisaqondi ukuthi i-rate yethu sisethiphi so sowuyinkinga lwabo ezitolo
pho manje liphila njani babatoli
intando yenkosi ungathenga kuloku uncane ompuphu labo thukela kuloku mbijana uyavuka la usidlinki phekhabishe lamafutha kodwa sobuhlungu mali ekhona isibuhlungu ungazi ukuhambela CG yakho na umbifaka ekhadini hhayi isibuhlungu dube ayithengi lutho
asithi baba dube umuntu uyavuka ekuseni lize liyetshona akusitshele sithi ukuthi uyabe ethenge ngemalini lokhu lalokho lalokho ngamafutshane kona
ngimali akufanisele ngami ngihambe ngadobha ngingedwa nje kathesi ngisemsebenzi ngihambe ngadobha ngovulo igrosari engamangalisiyo isithebu labo uphu lakho kuncane kwathi wathaya i-separate bond yaphela khonapho akungazolinengodulumanisayo kathesi i-cheji yenyama ekuma-$32 1 kathesi ngawasemsebenzini ukuthi uzakungadli ukuthi ele kunzima dobi abanye vele sithi vele kunzima kakhulu lezitolo abantu abasabathozi bensemashopu nje kathesi ngemva izolo akunabantu